So we see card is send up a VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 13 kuNcwabakazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imkhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla elibusayo libathonise nzima.
Siyasiyayiparetha every ama-meetings, every rallies esikwenzayo, yikho esibakhuthaza khona both parties ukuthi you see after elections you are still brothers and sisters, so asikhampeneni kulokuthula kungaliwa kungalandi.
Abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu.
Hambe kahle kakhulu ngoba sibonga nje ukuthi umsebenzi wakhe ukuhlonipheka kakhulu ufana nomfowethu futhi u-Elvis. Bangamaqhawe labafowethu bobabili.
Sebebekiwe abaqembu le-insimbi zezwane ababhubhe ngeviki epheleleyo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ancintisa kukhetho oluzayo agangaza ngamandla ezabelweni zonke sekusele insuku ezilithumi ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Amalunga ebandla elibusayo asabalele ilizwe lonke lapho abathembisa khona abantu izulu lomhlaba lingavotelwa kukhetho lolu. Umnumzana Nelson Chamisa ukhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change ubesesabelweni seMasvingo emhlanganweni omiswe ngamapholisa ajike intuthu ehitshayo abantu basabalala. UChamisa ugcodoze kakhulu okwenziwe ngamapholisa amtshele ukuba isikhathi sakhe besesishayile yena esakhuluma labantu. Asenelisanga ukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini. UNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change uthi maningi abakubandla leli abakhahlanyezwa ngabakubandla elibusayo.
Imikhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo. Izolo sise-Falcon Mine Ward 22 Enogo Area 4 i-opposition sivakatshele khona sisenza i-door to door sisuke lapho sesigijinyiswa ngalo lolu dlame esilwenziwayo yiZANU-PF. So siyakhampeyina sibili siyazama ukuncenga kodwa siyethuselwa abantu bethu bethuselwa okwakathesi sesithembele khonoko ukuthi mhlaka 23 August uNelson Chamisa uyangena. UNelson Chamisa uyathatha amatomu wombuso kuleli lizwe sibe lokuthula.
Umamlotshwa uthi bakhathazekile kakhulu abantu elizweni lonke jikelele abafisa ukuvota ngokuthula.
Izigameko zodlame siyazibona hayi kuphela ezansi emathebeleleni, izigameko zodlame sizibona eMashonaland kule champion lethu elibulewe yiZanu eChiredzi. Simi ngezinyawo akulanto enhle. Sikulindele besivele sikulindele ukuthi ZANU-PF izakhipha i-violence sokusiya ekugcineni kwe-election ukuthi bethusele abantu. Okuhle ngalokho ukuthi abantu abakayithuki. Esiqinisweni ukuthi khonokho abakwenzayo kwekwethusela abantu kwenza abantu bafuna ukuthi ZANU-PF iphume kungene ubaba u-advocate Nelson Chamisa asiphathe ngokuthula. So kwakathesi iMashonaland yonke alipheli ilanga alipheli usuku singezwanga isigemegeme sokuhlukunyezwa isigemegeme sokudatshulwa kwama-posters awe-CCC. Siyabona ukuthi tolerance yinto engekhoyo kuZANU-PF. Ngiyabona ukuthi i-Herbert Chitepo School of Ideology ayibafundisanga abantu beZANU-PF ukuthula lokutolerate abanye abantu abale mbono etshiyeneyo. Abafuni khona ukuthi imbono etshiyeneyo ifike ezigabeni ngoba bajwayele ukutshela abantu i-propaganda lokutshela abantu amanga. So kwakathesi siyazama ukuthi lathi njenge-CCC sesivele sesingena ngeni lebantwini sesihlele enhlizweni zabantu siyathemba ukuthi abantu bazayenza okuyikho ukuzikhulula mhla ka 23
kodwa umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo wesabelo seMatebeleland North uthi kuthule zwi eMatebeleland North
akuhamba kuhle kakhulu my brother kuhamba kuhle kakhulu 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 kulokuthula elizweni abantu bazikampenela freely and akuhamba kuhle kakhulu kakhulu angikusho ukuthi kulama campaign
yes izokodwa kulabantu
ngama rallies nje kuphela for different parties ukuthi kulama campaign that akuthule thule okuthule kumangalisa elizweni yes
ngilikwenze njani khona ngapho eMat North uthi ukhanye ungani kulokuthula kangaka
yeah siyayiparetha every ama meetings every rallies esikwenzayo yikho esiwakhuthaza khona both parties ukuthi you see after elections we are still brothers and sisters so asikampenini kulokuthula kungaliwa kungalani yikho esikwenzayo eprovince asozuze ukuthi akule incident okuthi ubani kuwajikidelobani ubani and we have activated ijoke ukuthi vele ibe kusendayo ukuthi any muntu ofuna ukuthi kube le msindo uzakhamuzi those people they should be arrested and kuthule zizwe province ya
ye nxa sikhangela ke kule nyamandlovu lebubi kulabanye amaplazini ngale bathi bangazani bayethuselwa ngamahovedi bathi siyalikhipha lapha lingabe livotele amanye amabandla ukuba kuzokwakho
akuqalwa lokhu akula muntu okhuluma lokhu ngaphandle kwamfowethu omunye upresident wenye opposition okhulumileyo nje mgceke ukuthi nxa engangena kuphawa uyaqalisela khonapho ukukhupha abantu emapulazini ebisile abakhutshwayo so kutho ukuthi mgceke ukuthi untuthi yena engawini uzakhupha abantu abamnyame efaka amakhiwa not amahovedi ngoba lo engakukhuluma khonokho siyamphosela phakathi imrelease after elections
ye masikhangela-ke ngama-campaign enu kumbe ngithi ngomkhankaso wenu livele litshelani abantu khonapho nxa libhotabhota
uyazi kathesi njengeruling party ezanu p f upresident esilaye nge-4 years engenileyo akudingi ukuthi yena ekhampeyin imisebenzi yakhe iyamkhampeynela upresident idini nangakho ngokutshintsha impilo zabantu lange-economy esitshintshe ngayo zosukuma-sanctions uyakwazi before engena uba umnankaso bekulama-cues angapheliyo awe-fuel sewaphela bekulama-cues angapheliyo emabhenki sewaphela and ubone ne-infrastructure imigwaqo yathiwayo ithi umgwaqo wokuqala okwazi ukuwakha from bed bridge maswingo maswingo harare harare chirundu ubone ukuthi ngumgwaqo onjani ukhangele yona ibhoda onangwayo ukhangele iphalamende eziyakhiweyo emadamden ukhangele ama-airport i-upgrading of i-victoria force airport nejele erobert cabren mgabe airport ukhangele ukuthatha abantwana abaningi kwabotsholotsho kwaboplamt lebhulawayo bebesifa behamba ngeganga ngenxa yokuthi bebe-aplaya amapasiport amapasiport engaphumi kathesi wabo umnankakho udivolvile amapasiport unga-aplaya only 3 days ipasiport yomntwana isiphandle sefase uzihambele egoleni zokwenzayo ephinde thenibhukele ize nxa ibona izinto ozilande egoleni zingasebenzi so kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe
abantu abafika izigidi eziyizithupha 6 million bakhangelwe ukuba bazavota kukhetho oluzayo. Siyongeni kusigaba esilandelayo sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abafika phose 193 ababulewe ngumlilo owesabekayo eHawaii. Umlilo lo ubhidlize izakhiwo ezidlula inkulungwane ezimbili 2200. Inkokeli yokholo lwesiKristu labanye bakwalenije lapho abakhulumisana khona labahluthuna intambo zombuso kwasuswa umnumzana Mohammed Bazoum esikhundleni. Amasosha ahluthuna umbuso ayala ukubisela uBazoum esikhundleni kulandela isicelo senhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu. Baba Mathe, kunjani baba?
Ngiyaphila Mthembu, ngabe linjani nabalaleli emsakazweni?
Ngasiphile kakhulu. Akusitshela ngohambo lweni lolu eSwati.
Mthembu, uhambo lwakomathe lokuya eSwazini seluneminyaka mhlawumbe engathi emithathu baqala. Luqale eSouth Africa. Lusungula ngoba ukhumbula ukuthi kube kwaba nezinhlelo ezabodudula into esifana nazenezo zanophobia ezisenziwa ngabantu abangaqondisiyo ukuthi thina i-Africa siyinto yinye, siyimbumba. Thina singabantwana bakomathe sacala ke uhlelo lokukhomba ama-Afrika ukuthi siyintonye, silonda umzila wabokhokho lapho bahamba khona. Khumbula umlando wakomathe uthi usuka eSwaziland uzowela eSouth Africa. Ma usuka eSouth Africa ukhona umzila obheka eZambia usiya kweleMalawi usiyawela eTanzania. Ihamba lesizwe sakomaseko kwabuya futhi elinyikule lahamba lozwangendaba ephuma ngaphansi kobukhosi bakwaNdwandwe. Kwazobuya-ke lobo bukhosi bangakitho benkosi uMzilikazi, sokuphuma uMzilikazi naye waphuma futhi nesizwe sakomati esuka kwaZulu lapho kwakule ndunankulu khona eyayibizwa bethu ngugwabalanda eyayiyona eyayihangamele umhlahlandlela lwayo.
Singathi-ke eSwathini libone bani khona ngale fike lenzani?
Okokuqala kwaba nequla elahambayo layofika lisiyabona amagugu akomati khona ngale ngathi amandliza. So kunenkosi laphayana ebizwa kuthiwa ngumvimbi makhe, kodwa ukhumbule ukuthi kunesilo abantu bekusuka bekusise kahle kunesilo inkosi yamakhosi. Uma ngikhuluma ngenkosi yamakhosi ngele ngikhuluma ngomuntu ngomswati wesithathu. Sokusiba nezinkosi kumbe ngithi ngakithi ngale banyelwe ngolimi esilisebenzisa ngakithi koflawasithi izinduna iyakomakhe ebizwa kuthiwa ngumvimbi makhe. So kwakulo mcimbi khona ngalo mkhulu kakhulu ohlanganisela eMozambique, iZimbabwe ulawayo, iSouth Africa, iZambia kanjalo nje.
Yes, singathi umcimbi onje ulincede ngani?
Uthembo wokuqala usinceda ngendlelaphi yethu singabakomakhe ukuthi sivelaphi. Mhlawumbe kunabantu abangakuzwisisiyo njenge-Africa ukuthi siyintoni. Ubuye usisiza kulaba abasebejoyine wona ama-organization afana nabodudula bona laba abangazwisisiyo ukuthi befunde bekubone lokhu. Ngoba kunebhuku esizolikhupha singabakomakhe, isizwe sakomakhe elizabe likhomba khona ukuthi siyintoni singama-Afrika.
Ake lapha besixoxa-ke lo Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu Gobalanda, ungadinwa kusasa.
Ngiyabonga mntana Themba, ngiyafisa lezinye izibongo ukuthi ngabe ziyakwenza lokho.
Yebo, manje-ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Siyahlangana kuhlelo uvuselela umoya. Umtshumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Sibanda.
Sibonge babunkomo labalaleli engiliphathele khona namhlanje nanku. Yini ingilosi? Sikhuluma ngani masikhuluma ngengilosi? Sikhuluma ngani masikhuluma ngesifunyo? Sikhuluma ngani masikhuluma ngedlozi? Yini umsebenzi wedlozi? Yini umsebenzi wengilosi wesithunyo? Sikhuluma ngani masikhuluma ngezidalwa? Wena uzikathixo ezinhle, ngizaqala ngedlozi. Liyini idlozi? Yini umsebenzi wedlozi? Idlozi ngumxhumanisi wethu thina esiphilayo labaphansi abangasekho, okhokho bethu abasezweni lomoya. Yini elisitshela idlozi ukuthi okhokho bakhala ngani? Yini elisitshela idlozi ukuthi bathini abaphansi? Yini okumele siyilungise ukuthi bakwazi ukusondela babaduzane nathi, bakwazi ukuba le-connection nathi? Idlozi elisitshelayo. Idlozi libuye futhi liyakwazi ukudlulisa izipho zomndeni ezazikhonthola ukuthi isipho bantu bakethi kasiqhamuke esikayini. Isipho sibuya ku-bloodline ye-bloodline ye-bloodline kule zipho zalelo bloodline. Uthi othi ngithi babethi ubungoma, idlozi yile beyathathe lobo lidlulisele kulo elimkhethayo ophilayo, lizodlulisa leso sikhwama sobungoma. Ayingenwe yidlozi, fa ungenwe yidlozi limdlulisele izikhwama zobungoma. Niyangizwa abantu bakithi abahle? So idlozi alisitsheli ukuthi umdala uthini, alisixhumanisi nomdala. Idlozi lisixhumanisa labaphansi, lisixhumanisa labokhokho bethu. Lisitshela ukuthi okhokho bethu bakhala ngani. Yini okumele siyenze ukuze sibe munye labokhokho bethu? Lidlozi. And then sokuba isithunywa ngeke uzikathixo. Isithunywa kukabili. Okokuqala, ngeke uthi umnyama ube lesithunywa esimhlophe. Ayikho lento enjalo. Isithunywa sakho sifana nawe. Isithunywa sakho sibuye emuva kokhokho bakho. Ngeke uthi umnyama ube nedlozi elimhlophe. Idlozi lakho lifana nawe. idlozi lakho libuya muva ngokhokho bakho omkhulu bakho kusiyana ithunywa abantu baphiwe ngokungafani kunomuntu ophiwe isithunywa sokuthi mhlawumbe anakekele ibandla lakhe labantu abangu-10 100 isithunywa sakhe sinjalo sicina lapho sikwazi ukuthi ungumthandazeli isithunywa sakhe sokusiba lo muntu ibloodline iyakhethwa ombathwe isithunywa sezwe isithunywa esikhulu isithunywa sezwe lowo muntu ngumuntu omkhulu ezweni okumele umuntu wedlozi or idlozi likhothame kuye okumele lowo muntu onesithunywa esincane akhothame kuye ngoba lowo muntu owesithunywa esikhulu nguye othunyelwe to guide isizwe nguye othunyelwe to guide isizwe nguye ophathisa isibane sezwe ombathwe isithunywa esikhulu isizwe asikwazi ukuya phambili without isibane sezwe isizwe asikwazi ukuya phambili without isibane sezwe umdala uyakhuluma but ukhuluma through ngesithunywa esikhulu kunombathwe isithunywa esikhulu nguye okumele alalelwe yizwe uma izwe lingamlaleli lo lelo zwe lisebumnyameni hambe ebumnyameni yikho kunje ezweni silahle bona abantu okumele bagayidise izwe yikho kunje ezweni lo ombathwe isithunywa esikhulu sezwe ukhona to guide isizwe ukhona asitshele ukuthi uNkulunkulu uthini umdala ukuthi masenze njani umdala ukuthi masihambe kanjani umdala ukuthi kukuphi lapho kumele sihluze khona nguye lo ombathwe isithunywa esikhulu sezwe nguye nophathiswe isibani sezwe sibonge ihlo yezulu mfihlo engcwele mfihlo ehlambulukile mfihlo yokhokho siphe amehlo siphe lendlebe zikamoya iyakhuleka sibonga sithi zulu
lapho lizwe umnumzana Busani Spanda obekuhlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo yimi untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu ke untungameli Nkomo sike sizwe ezabatsha kwezabatsha namhla sixoxa lo Daniel Nxumalo ukhona ngale ke eMatebeleni North ukhuluma ke ngezombusazwe siyakwamukela kuhlelo Daniel kunjani ba
siyaphila Mthembo linjani hayi siphilile thina uhlupho esilalo esihlangana lalo yikuthi abadala bayatrethenwa ngapha emakhaya especially emaplazini batshelwa ngokuthi lingavotela i-3-2-C impi izavuka lizabona khona uthano kwake kwenzeka kudala
balethusela besithini
ke saba lohlupho olukhulu kakhulu kuviki ephelileyo kuze kwahamba uMP kuleyo wadi uMP wethu esamfakayo kuwadi 6 oyisigoga ubehlukunyezwa ngale ngumuntu ongumama owebandla elibusayo besithi bona engavele iqhubeke ngokukontest emele i-3-2-C ukuba ngukansila bazambulala so thina njengebandla asikhuthazi ukuthi khona singavotela ubaba uChamisa angene esihlalweni akasoza xothwe umuntu emaplazini kathuza xotha umuntu emaplazini ethi abantu baye ngaphi so yilo uhlupho esilalo njalo badala lingavumi ukutrethenwa evotini uhamba uwedwa lingakuzwa ukuthi kulomuntu oyenza khona lokhu reportanini kumbe lisitshele sifake emsakazweni kumbe siyetshela amapholisa ukuze kukwanise ukuthi laba abantu babotshwe ngoba ngabantu abaxhwalileyo
ake siyabonga kakhulu ke lo nguDaniel Nxumalo ukhona ngale ke eMatebeleni North sehlulekele ke xhumana nalaba abalwa impi yenkululeko bekhona ngale eMatnorth le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington Weze midlalo uchibuku Super Cup. I-Islanders inqobe iBulawayo Chiefs 6-5 sokuchaya imbekwa. I-Capes United 1-0. I-Rangers 1, ZPC Caripa 0. Kusenjalo uJacqueline Ngwenya owadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints Queens kanye le-Islanders Royals uthi usezaphakama umdlalo wenguqu wabesifazana ngemva kokuvunyelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba libuyele emidlalweni yomhlaba wonke jikelele. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Ujeke uthi kuba khona kumncintiswano wokudinga intshanje zomhlaba jikelele kwamaziwe angamakhelwane abalisa eZambia kanye leSouth Africa kutshengisa ukuba leli Zimbabwe lalo lilakho ukufika kuleyo zinga njengoba selivunyelwa ukuncintisana lamanye amazwe.
Amankazana, i-women's football, thina esingaphamanzwanga ukususpenda kwethu iZimbabwe abana lathi sikhatshana. Singananzelela thina South Africa labana besidlala labo. So njengoba lathi sicela ukuthi sesikwazi sesibiseliwe. Lathi siyakhona phana. Once sibuyela thina I know what Zimbabwe we can do it. Thina as amakazana eZimbabwe siyakwazi ukuthi siyawenza. Sizafika khona phana lapha khona ama teams. Akulanda singase engasehlwa ngoba vele bese khona pha. So ngiyabonga kakhulu ukuthi sesiphendukisiwe eBoreni.
UJackie ngomunye wabesifazane abaqala ukudlala ibhola lenyawo ngesikhathi lisungulwa eZimbabwe.
Ngaqalisa ukudlala esikolo that was 1987 ngangu grade 7 khonapho. Kodwa ngikhona ukudlala abafana. Ngathola isikhathi ngangidlala ngkhaya eclub eMzilikazi Youth Club. Sasidlala ukhamtenisi emagedini yayo yesitudo. Ngase ngibizwa ngumiyo ucoach uSoso. USoso wasembizwa athi uya kuZimbabwe Saints ukutrainela abafana. Ngatrainela abafana nje ama-juniors kuZimbabwe Saints. Kwaya ngaze ngaba ne-team yamankazana. Ngadlala for a year kuZimbabwe Saints. From Zimbabwe Saints ngahawukela nguDumisani wahambisa kwaLindaz. Ngadlala dlala ko-Eliza, uSikhangeli, oNevi. Usamkeliso I can mention them abaningi ngoduli labana sadlala sibaningi oEvelyn Twambale.
UJake wekele ukudlala eseleminyaka engamashumi amabili lanhlanu ngoba esezithwele kodwa sewaphenduka njalo emdlalweni wenguqu eminyakeni edlileyo ubenguye okhangele amakawuso ukit manager ngesilungu owamaqembu abalisele Mighty Warriors kanye leLiang Mighty Warriors.
Bekhe ngihenze kwebhora ngasuka ngakuhalendazi futhi ngaba ngumanager wama-Royals ukuvula ukuthi ama-Royals esedilile. Ngacela ehofisini ukuthi besicele ukuthi sivule ama-Royals. Basivumela abadala be-Highlanders savula ama-Royals sayenza into zama-Royals ngazochiya sengisiya ku-television ngoba ngu-manager wama-juniors television. Last year was the manager of senior team khalesi sambe administrator emahofisini e-television. That is the end corner and futhi I love football and I really love football. I wish people to say khona ibhora nalilidlala qinisani ibhora liyekele into zama-trucks.
EZimbabwe kalizake liyedlala kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba kodwa iqembu le-Mighty Warriors liki laphatheka kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwe kweli-Brazil ngo-2016. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kwamanje sike singene kwezomculo ke uThembi Nkosi Maveri Mpofu obekuqembule insimbi zezwane ubeke namhla koBulawayo. Omunye wakhe u-Elvis Mathe uphelekezelwe ngabantu abaningi kakhulu izolo eJolojo. Ababili laba bathabalala engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. Ukuze sizwe okwenzakaleyo namhla sixoxele lozinja ziyamluma umculi olodumo.
Hambe kahle kakhulu ngoba sibonga nje ukuthi umsebenzi wakhe ukuhlonipheka kakhulu ufana nomfowethu futhi u-Elvis. Bangamaqhawe laba fowethu bobabili. Ngicabanga ukuthi abakwenzileyo okwabo abakulandele emhlabeni bakwenzile babonisa umhlaba ukuthi bangamaqhawe. Ingakho nokufihla kwabo kube nokuhlonipheka kangaka nabantu baphuma ngendlela emangalisayo.
Ngiyakusitshela ukuthi-ke uMaveri bambeke ngaphi namhlanje?
Luveve. Sibuya khona njengamanje hayi bephumile abantu bekhombisa inhlonipho nokumthanda nokujabula futhi ukuthi impilo yakhe siyayicelebrate ukuthi ube ngumuntu kanjani.
Yes, ngathi kuyiwa phambili ubonana insimbi zezwane zizaqhubekela phambili kumbe kuyahamba njani?
Hayi ziyaqhubeka masingaqina nje emthandazweni ukuthi ubrave ashesha phume esibedlela alulame simqinise ngathi singabanye abaculi sibanikeze ithemba umsebenzi uzoya phambili ngokulinganisela ne Soul Brothers wahamba ubaba Masondo wayenguye leader phambili esenza yonke into kodwa ke iqembu namhlanje liyaqhubeka ogada kanda bakhona so nakhona insimizejwa nakukho kungavimba ukuthi ingaqhubeki izoqhubeka iqembu ingoma zoqhubeka zidlala yabantu nje abaqhubeke besupport umculo wakithi indlela abasikhombise ngayo besukumela into yamaqhawe kithi ngiyafisa ukuthi namhla na mangabe besaphila abantu beqhubeke futhi bebakhombisa uthando abaculi ngoba abantu sibonile ukuthi abantu bayasithanda ngaphandle la.
Sikusizwe kolambo ke silokhu silidlalela ke umculo weinsimbi zezwane kulabantu abathumezile sibili mlaze lomningi kakhulu siyabonga kakhulu ke ku Facebook page yethu PO Indebele kulo Precious Patricia Johannes othi rest in peace mashaha siyathanda kakhulu nomagugu Mabhena Nyathi uthi yeba kithi saphelwa ngabafana bethu sikhangele uzobuya ke usinini Bhango uthi liyasebenza kakhulu sibongelo eza Jesus Panda ngomsebenzi wakhe akade sithengisa khona ku Facebook. Zandile Mthunzi uthi bebekunzima sibili inhliziyo zethu zidabukile. Uphilani Moyo uthi hey bakithi kubi lokho kwehleleke amajaka akithi silusizi kakhulu. Nanzwe Ncube uthi bulawa muhle Mthozo omuhle bayethe G uthi hayi ke silahlekelwe. Sihle Phiri uthi ke kunzima abantu abafana bethu sebehambile. Lapho ke lwizwe okade khuluma ngozinja siyamluma ke balensa yamajaha la abhubhileyo singakehlukani isihlobo sikasikhangele ebezigokhela namhlanje abekubandla lesizweni Coalition for Change bathi ibandla elibusayo libathwalise nzima endaweni zonke zelizwe abekubandla lezanu PF bayakuphika lokhu sebebekiwe abakuqembu le insimbi zezwane ababhubhe ngeviki ephelileyo lingakhohlwa njalo ukuthi lisixhume kukheli yethu ethi Studio 7 at voanews.com. Nilakho njalo ukusithumelela ke imlayelo yendayizelo yenu etshiyeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Yes, sigqiba lapha ke uhlelo lwethu olivalisa ngenjabulo ngomthembo ozithembayo uGibbs Dube nilande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.